sizokwamukela kodwa sifuna ukuthi sibone ukuthi kade leyo imithetho emithathu ebuyayo yona iminjani isimetheni ngoba silokwesaba ukuthi sizaqalisa ukuthi sithaye izandla ukuthi sokuzalwe umntwana omusha futhi sitholakale ukuthi khona umntwana lo ozaliweyo inyamazana inyamazana ezabuya ukuthi khona isilume esilimazi so simelele ukuthi sifayise ukuthi siwubone lo mthetho ukuthi uminjani awulamazinyo abukhali njenge ayibhaleyi osocwayisise sulwa
siyabona njalo ukuthi lake lanika imbono yenu kodwa nibona zani-ke imbono yenu izathathwa yini kumbe lalichitha nje isikhathi
imbono yethu siyifikisile kulokhu abakuthi ngama-consultative meetings abekhona kodwa ngendlela ebesibona ngayo abakhokheli behulumende ikakhulu be-ministry of information abebekhangelela ngayo njalo bekhangelela phansi izithunywa zethu nxa zithi lazo zipresenta ama-position paper ethu akusithembisi ukuthi khona konke ebesikufuna kuzatholakala kule imithetho emithathu
ye siyabona njalo ukuthi kukhanya ngazani uhulumente ufuna ukunqamekela lapho ukuthi kuvalwe kumbe kuvinjwe kakhulu lokho kuthiwa i-social media akunjalweni
ya silikwesaba okunjalo ukuthi khona umthetho omunye waleyo mthetho emithathu owafuna ukuthi bayifake ngabe kukhangelele khonokho ukuthi khona yeluse ukusetshenziswa kwe-social media i-social media ikhanya engazathi uhulumende wethu uyayesaba ngoba ungakhangela iphepha elilungiswe elibandla lezampir phambilini kokuthi umongameli ehambe e-EU summit kuthole ukuthi khona i-social media ikhona phakathi ukuthi yiyo ephambanisa umbuso we-ZANU-PF eZimbabwe so ngakho-ke silokwesaba ukuthi khona umthetho omunye uzakwenza ukusebenza kwe-social media kube nzima eZimbabwe.